Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 3 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotha kuye ezohlala ivaccine ngapha kithi tuzame lakithi endaweni ezithile. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emakliniki.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukungenela kwebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo.
Abasakhulayo beZimbabwe bamanyanela abanye abadabuka emazweni e-Afrika emkhosini wokugqiba izifundo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuvuselelwa umkankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zezamukele ngenjabulo ukuphathiswa ngabebutho kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abebutho laba bahlaba abantu emalukitshini abalisa i-Country Park kanye le-emganwini. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zithi ukuphathisa kwabebutho kulinyathelo elihle eliza kwehlisa indwendwe emaklinika. Kusukela izolo, ibutho leZimbabwe liphatheke kumkhankaso wokuhlaba izakhamizi zakoBulawayo ngoba kuyiviki yabo yokuncedisa uZulu, i-Community Assistance Week, phambilini kokuthakazelela usuku lwabo olwe-Defence Forces Day ngolwesibili oluzayo. Abebutho babuye bexhasana labekhansili yakoBulawayo lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sasemzini weMganwini, ngomunye wabancoma kakhulu inyathelo labebutho leli.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha kuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi tuzame lakithi endaweni ezithileyo. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emakliniki njalo neziphathi ezikhona emakliniki azibathokozisi njalo amalayini akhona abe makhulu kugcine kuhlaba abantu ababuthwana. So kuqakathekile ukuthi amasotsha abe khona ncedisane namanesi kukho konke sibili ukuthi silwisane lomkhuhlane leyo. So kuqakatheke kakhulu sibili sikubona kuqakathekile sibili amasotsha lawo nxa ezinye isikhathi kuye ebantwini ezoncedisana nama nesi ukuthi beqeda umkhuhlane lowo nabantu labo bezincedise futhi ngokugqoka amamaski lange-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi saseMganwini, umnumzana Gift Mlilo, uthi abantu kumele babonge ukuthi ibutho liyancedisa bengabi lokwesaba.
Siyabonga ngazokuhlaba namasotsha because siyazi kule pressure mhlawumbe ngamamisi semarithwana endaweni ngendawo. Njengoba abanye banje i-COVID, yanti phela bayinxebe banje la amanesi aphuma kushorti staff. So amasotsha la nxa ezongezelela i-staff ayehlisa i-pressure lama-QC amaningi kuba le ndawo eziningi zokuhlaba. At the same time amasotsha-ke lawo nxa kungabantu abatreniweyo bafundela bekwazi ukuthi kuhlatshwa kanjani, bekwazi futhi ukuthi beziphathe njani ku-public, kuyinto e-right because abantu bengabona amasotsha kwezinye isikhathi basuka beyesaphe kube ngani into ye-force meter. But manje ngikho ninzwe kahle kuhlabanga evumela ukuhlatshwa kuyinto eraiti. So amasosha raiti mayezohlaba in a good spirit. Uyake tuselana because aningayini inform yamasosha sebecanga ukuthi kunjani kule force meter phakathi.
Umnumzana Greta Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi inhlelo ezinje zokusebenzelana labebutho ziqakathekile kakhulu.
Njengesakhamizi sasemganeni siyakwamukela kakhulu uhlelo lololwenziwe i-ZDF ukuthi khona izohlaba abantu endaweni zethu emganeni kakhulu. Ama-outreach program la aqakatheke kakhulu ngoba kumaviki amabili adlulileyo ngibonile futhi kade bekhona kubo footballers, kade bekhona kubo touchers, kade bekhona kubo island. Lapho kuhlatshwe khona abantu abaningi ngibonile sibula abantu kathi ngigijima siyahlatshwa njalo uhlelo oluhle kakhulu esilamukelayo njengezakhamizi.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sebutho uColonel Alpheus Makotore yehlule ngoba ucingo belungaphendulwa. Kodwa uColonel Osi Olimandu onguBulawayo District Commander uthi lokhu kungenye indlela ibutho eliphathisa ngayo uZulu, ethi njalo iviki yakuqala yenyanga kaNcwabakazi bayibekela ukuphathisa uZulu. Wengeze ethi amaqula abo aphathisa uZulu ukuhlatshwa amajekiseni elokitshini leCowdery Park lemganwini. Kusiyaphela usuku lwayizolo iZimbabwe Defence Forces ibihlabe abantu abangamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 ijekiseni yokuqala e-Sinovac elokitshini leCowdery Park, kuthi emganini kuhlatshwe abantu abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-91 ijekiseni yokuqala e-Sinovac kanye loyedwa umuntu obehlaba eyesibili, okuletha inani labantu bonke abahlatshwe libutho babe likhulu lamachumi amane i-140. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane eyodwa 1309 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,598. Lokhu kukweze inani lasebehlatshwe ijekiseni laya phezu kwesigidi esilengxenye 1,674,710. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyangalombili 798,880. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amane lambili 42 bamanyanela bosowabo abadabuka emazweni atshiyeneyo e-Afrika namuhla emkhosini wokugqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lolu luqhutshwa nguhulumente weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha be-Afrika. Ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, lonyaka loluhlelo luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yobulembu e-Zoom kulokuthi kubuthanwe eMelika njengeminyakeni edluleyo. Umkhosi lo uqale namuhla njalo uphela kusasa. Unkosazana Samantha Spanda ongene kuhlelo lolu ngo-2019 utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship luqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni abatsha ngoba lubaxhumanisa lengcwethi emsebenzini ezitshiyeneyo zakwamanye amazwe.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili. Okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware. I think kukho hotel kwakula ama-countries 20. kya kuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo. Okwesibili ukuthi ngabona izindawo ngafika kwesinye isikolo esabantwana abangezwayo izikolo ezithu enyakho neuniversity asila university enjalo njalo iuniversity yona le bathi akula university enjalo umhlaba wonke jikelele udesigned ukuthi abantu abangezwayo njalo abangakhulumiyo bebone izinto befunde.
Uhlelo lolu lokusize kanjani emsebenzini wakho?
Kwangceda kakhulu ukuthi ngibone izindawo ezishiyeneyo kuyafana na nxa uhlezi indini i-exposure yanceda ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenzayo. Njalo nxa sesiqedile i-fellowship kathesi bonke labantu engangifunda labo sebengabangani bami ngiyakwazi ukubalandela ku-Facebook, ngiyakwazi ukubalandela ku-Twitter, ngibone imisebenzi yabo abayenzayo. Okay, nxa ke sizipholisi bayenza so i-example engayibonayo kufanana lathi kule electoral commission yeZambia kathesi abantu abangaboniyo eZambia sebekwazi ukuvota abakwazi ukusebenzisa umbhalo we-braille sebekwazi ukuvota. Into engayibonela komunye umngane wami weZambia nahle ngathi into engikwanisa ukuthi ngikhona siyipushe for iZimbabwe ngoba i-braille ballot ivele iyahlupha from ama-elections avela kudala silokho sihluphana labe electoral commission ukuthi besifakele i-braille ballot. So into eziningi ngazibona ukuthi kuyamvula ingqondo ukuxhumana labantu abaningi abachiyechiyeneyo kuyamvula ingqondo mbona ukuthi okay lapha kwenziwa so. So it's a very good experience ekufundeni lapha. Enye into engincedayo nge-fellowship ngama-opportunities. Ngingakhangela this year ngaba yi-speaker kuma-global conference ayi-2. AS1 yayiyi-women in global leadership eyayithiwa yi-world conference. It's a global conference eyayile over 800 abantu ama-women in influential positions. Ngaba yi-speaker khona lapho kuyinto engayilungiselwa iMandela Washington Fellowship. So ngathi ngiceda futhi khonapho ngahle ngafonelwa umuntu weKenya wangenzisa ku-podcast yakhe eKenya. And then ngaba yi-speaker futhi ku-conference yeYali u-celebrate 10 years of Yali. Iyanceda kakhulu iYali ngenxa yama-opportunities. Abanye bayakwazi ukuthola i-funding ukwenzela ukuthi khona uchove umsebenzi owenzayo.
Njengoba uthole ulwazi oluningi phansi kwalolu hlelo ukwele Melika, bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe?
Lezi zinto vele mayike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokhu akusoze kusebenze. Ngiyakhumbula ngifika kwenye i-library abayirenovate nge-5,000 US. Ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 anti kumbe 10,000 kumbe 1,000,000. But into yona liyana i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela. Kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba-empowered. But I guess kwakungi-challenge la ukuthi msebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocates for abantu abakhubazekileyo.
Unkosazana Samantha Spanta ngomkhokheli wenhlanganiso ye-Science of Hope Trust ongena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngo-2019.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-B-Connection esililethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa nabatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende welemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilunga le-Senate lebandla lama-Republicans lakwelemelika uSenator Lindsey Graham uqalisile insuku zakhe zokuhlala eyedwa ku-quarantine ngemva kokwazisa ukubana usebanjwe yi-COVID-19. Graham uthathele umkhuhlane we-COVID-19 yena kodwa ehlatshiwe amajekiseni amabili ukupha umzimba amasotsha ukuzivikela kwawe-vaccine. Ubike enkundleni ye-Twitter ukubana ujabule ngoba wahlatshwa ijekiseni, kethi ngoba ngabe akahlatshwanga kube kuzaba lo monakalo omkhulu. Isiphathimandla sebandla lamademokrati edaleni lephalamende elimelela u-House Majority Whip Jim Clyburn. Utshele abezindaba abe-Associated Press ukuba nawe sabela ukuthi abezombusazwe bebandla lama-Republicans balokhu bemadolo nzima ekuphasisweni komthetho wokunceda ukubhadalela indleko yomthelo wezindlu kuzulu welemelika obhekane nobunzima. Ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuzadalela umbuso kamongameli Biden ubunzima obukhulu. Isiphathamandla sikahulumende weMelika isibona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba abhekane nobunzima. Unkosikazi Samantha Power wethekelele inkanga enkulu egcina iziphepheli esemngceleni nele-Sudan nele-Ethiopia ye-Amukoba izolo. UPower uhlanganile ukukhulumisana leziphepheli ezihlezi kule nkamba. Iningi lazo kungababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray kule-Ethiopia eqhamuke ngolwezi nyakenye. Idolobho le-Denver esigabeni se-Colorado kule-Melika City sesicabanga ukwethula umthetho obamba ngamandla izisebenzi zonke zekhansili lezamankampani azimileyo emsebenzini eqakathekileyo efana nalabo abasebenzela endlini egcina aseleluphele ama-nursing homes kanye lemajini ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuhlomisa umzimba ngamasotsha ozulu ekukhumbuzeni ye-vaccine lapho kusiyafika inyanga ezayo ezamphambili lokho kubiwe ngumoya Michael Hunter. Kulamalunga ezayo ekhalamela ngelesikhathi lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano sokukhulumisana umlotha esalotshwa ngomnyaka 2018 ngemva kwempi yomdeni eyadonsa iminyaka emihlanu phakathi kukahulumende labahlamuli yachiya ibulalise abantu bazinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000.
Kwezenotho lamhlanje impiko ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe izithumele imali ephose ingene ku $1 billion phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo isivuselele umkhankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe laba ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni ilizwe labo. Uncube uthi imali ethunyelwe ngabantu laba kusukela ngosibandlela kusiyafika ngonhlolanja lonyaka ikhwele yaya ku-$746.9 million isuka ku-$288.7 million ngesikhathi sinye nyakenye. Wathi engena embusweni umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi abantu laba bazafunyelwa ukuvota. Kepha ibandla lakhe selihlabela ingoma ehlukileyo. Nango umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Denmoyo.
Izimali ezibuya kudiaspora zinceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe lakithi laseZimbabwe endisikhangelela ukuthi kuma kusiyophela umnyaka siyabe sesingale kwebhiliyoni even kubo 2 billion, which is very significant ngoba ma ubheke i-GDP eZimbabwe ikhonapho kubo 5-6 million. So kusho ukuthi sicontributa thina over 25% of i-GDP elizwe lakithi. So kubalulekile ukuthi thina siqinise kakhulu ukhankaso lwethu lokuthi sinikezwe ivumo yokuthi sivote singaphandle.
Amazwi kamoyo agcizelelwe isiphathamandla se-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringayi.
Kutsho ukuthi thina esingaphandle we care about izihlobo zethu labazali bethu abakhona ekhaya. Into emangalisayo is ukuthi i-government yethu ezanu-PF lay instead yokuthi bona badinge amaways okuthi base wenze le diaspora bona bayenza izinto zabo ezokuyala ukuthi thina sivote.
Isiphathamandla sezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba kumaviki asanda kwehlula ukuthi kabasoze bafa bavumela izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ukuthi zivote nxa amazwe afana leMelika leBhilitane engesulanga izijeziso azifakela amalunga aleli bandla. Amazwi kaChinamasa agcizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi lanxa evuma ukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe yibo abawuphetheyo umnotho akumelanga bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso.
Vale ndima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe labo. Kodwa nginanzelele ukuthi aluba singawe kuvumela khona ukuthi kwenzakale, ngileqiniswa izitha zingathola indlela yokusiphambanisa enhlelweni zethu ekhethweni lapha. Angiboni ukuthi thina njengezanu PF singazi reforma out of power siloku sisithi thina silungisa izinto ezincedisa isitha.
Kodwa umoyo uthi okwenza izanu PF yale ikwesaba ukunqotshwa hanti izijeziso.
I think he excuse a week ngoba mawukhangelisisa ama sanctions lana izidera. One of the things ekhulunywa izidera yona leyo ukuthi iZimbabwe ile poor record ema human rights. And mawukhangela indaba yokuvota, ivote is a human right ngoba ngamalungelo ethu njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi vote. And the constitution yethu era 2013 ivumelana lakho khona lokhu ukuthi umuntu wonke oyisizalwana seZimbabwe kumele abe lelungelo lokuthi avote.
Omoringa yena uthi isizalwane seZimbabwe kumele zibambane sikhankasele ilungelo lokuvota ngoba ukhetho solusondele.
Thina njenge-MDC lapha eMelika City mhla ka 18 September siyabe sikhona e-United Nations lapha okulabe kulama mongameli welizwe amazwe wonke jikelele lathi si protesta khonapho i demonstration ukuthi kumele basinike ivote.
Kodwa uGawule uyemba phansi uthi kazesulwe izijeziso kuqala.
Amazwe la asincindezeleyo kasusa ama-sanctions. Singadlali ibhora abanye begqoka ama-shooters abanye begijima ngenyawo. Asidlaleli sonke sigqoka ama-shooters.
Lanxa abalwela amalungelo besithi isisekelo sombuso siyavuma ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zivote zikulawo mazwe. Umthethwandaba we-constitutional court walile ukuzivumela ngo 2018 kudaba olufakwe kulinkantolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthetho uthi umuntu ofuna ukuvota kumele avotele elizweni kupolling station ayabe eyiphiwe. Abavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe ngabasebenzela uhulumende weZimbabwe kuphela. Umkhokheli webandla leNational Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduku namuhla ulandule impiko yokuthi ukuphiwa kwabo izimota ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi komanyano weZanu PF lamabandla amancane aphikisayo owePollard kuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
IPollard ngumanyano wabo nje umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho luka 2018 lapho anxusa khona abamabandla aphikisayo esithi ufuna ukuthi basebenzisane laye ukuthuthukisa ilizwe. Kodwa ibandla elikhulu eliphikisayo leMDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lanyala ukuba ingxenye yalumanyano lisithi akala njongo enhle ngalumanyano. Ekhuluma lendlela lezindaba yare namhla uMaduku uveze ukuba idale lePollard kumele liqhubeke liphiwa usekelo ngoba lisenza umsebenzi omkhulu. Usole kakhulu abantu abathi uMnangagwa usebhadala amabandla kuPollard ngokubapha izimota ukuze bengaphikisani lohulumende.
First, I wanted to explain the point that we believe in Pollard and that Pollard is a good thing for the country.
Lokho kusekelwe ngumsekelo webandla leNCA unkosikazi Ingane Mkandla.
Hayi, bayasola ukuthi sina sibona senza into engalungile, senza into elungile ngoba iPoland ihlanganisa abantu. Kungaba lula ukuthi sihambe sebantu sibatshele ngePoland, ngephepha zePoland, ukuthi iPoland ithi asisebenzeni ndawonye abawinayo labaluzayo. Ngoba oluzileyo la kule ndlela ikade ifisa ukuthi ngabe uwinile ubeza kusa njani ilizwe. So ikuletha ama-ideas abantu labo ndawonye. So nxa ewinile akwazi ukuthi umuntu la ubele ndlela kade ezabusa ngayo. So akabuye nezizohlanganisa, ngizwa ukuthi nibefuna ukusa lami futhi sesehlanganisa ilizwe leyephambili.
Unkosikazi Mkandla uqhubeke esithi ukuthatha okwenziwa izimota ngabantu bamandla phansi kwePoland wenzela ukuba bahambise ilizwi lokuqakatheka kwale igula.
Angikhona ukuthi babethi sihambisa ngoba sizesebenza isiyasebenza isikhathi sonke lesi sokuhlamba besihamba ngezimota zethu sabane sihamba ngama-transport bekusiba nzima. So lokhu yindlela elula ukuthi abantu bahambe babuye bezehlanganisa umsebenzi wePoland. Lokhu kuphuma nje siya ngaphandle ebantwini zine ngama-programs akhona kuPoland. Amanye sokuhambisa efika efika lemakhaya siyafika ngayo. Kadeza kula transport akulani. So manje izimoto kubili ukuthi ngihambe ngenzele ezinye. Ngemoto yakhe ePoland. Ngisabatshela ngendaba zePoland. Ngifika ePoland ngakele iyini. Abantu abakayizwi kodwa kuze bayizwisise abantu. La kugrassroots bayizwisise ePoland ukuthi kathi vele ePoland yona iyini. Isilethelani njengelizwe. Impumela yalo bazayibona phambili.
Kodwa incishi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi uMaduku utshengise ukuba kala ndaba lozulu ngokuthatha imota zePoland ngesikhathi uZulu esidla ingqoqo zomlomo.
Ukuthatha kwaMnumzana uProfessor Maduku imota yePoland kuyinto nje eyenziwa ngama-political leaders eZimbabwe ngoba singakhangela siyabona ukuthi yena uthethe imota leyi sabona ngomnyaka odlulileyo kunikwa ama-chief izimota kodwa singakhangela ama-hospitals lamalele ezikolo zethu azilamali akula ama-ambulensi akula amabhuku okuthi abantwana befunde amatitshala akaholi imoli ethengayo konke lokhu sitshengisela uvela ama-politicians ezimbabwe ngabantu abafuna ukudla noma ungazi kuyela kuma-opposition akhona laba baphiwe inkalakatha zezimota ephalamenti bazithatha.
Ingcweti ezicubulwe ngezombusazo ziyasola inkokheli zamabandla amancane aphikisayo eyavuma ukungena kumanyano wePoland zisithi lokhu kuzakwenza behluleke ukuphikisana loMnangagwa loba ukumsula lapho umbuso wakhe uphosisa loba usephula amalungelo oluntu okugoqela ukwehluleka kwakhe ukutshengisa iziphathamandla zikahulumende wakhe ezidala amacala enkohlakalo eyiye sidilize umnotho welizweni. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo iziphathamandla seZimbabwe Olympics Committee emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics eqhutshelwa kwele Japan zithi abadlali abahlanu ekade bemela iZimbabwe kule midlalo benze kuhle lanxa nje bengatholanga izicoco. Umkhokheli walinhlanganiso uFrederick Ndlovu uthi kuyabukeka okwenziwe nguDonata Katayi, uPeter Wessler, uPeter Gilpin, uNgone Magusha kanye loScott Vincent. Uthi bonke laba benze ukwedlula abajayele ukukwenza emidlalweni yabo egoqela ukubhukutsha, ukugijima kanye legolf. Iziphathamandla zonke zizabuyela ngolwesibili kusale unkosazana Kirsty Coventry ongumphathintambo obona ngezemidlalo kanye loScott Vincent. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Sibuya zizimanga sibili uScott Vincent ngoba awufaki sibhekiselo sibili emdlalweni yethu ngeshot of 67 and finished tied at 16 overall. On a score of 18 under. So, ngathi overall, kukonke, Wilson, ukade, nge certain shots, engamuva kwe gold medalist position. Well, kada futhi 86 shots behind a silver medalist, and then ukade, 84 shots shy of a bronze medal. So ati wabona nje ukuthi hayi ubese duze kakhulu ngoba uyenze izibanga lo mfana lo.
So ngathi bathaye njani kodwa wena ngombono wakho?
Abafana bejolokazana bayenze kuhle kakhulu. Singakukhanyela vele ngesayensi ama-records la abakwenzileyo. Sikwazi so ukuthi abe bekuhle kakhulu bengabe kupersonal best. So akade sibasetele khona thina ukuthi bonke kumele ukuthi bebreak ama personal best records abo kuyikho lokho abakwenzileyo okutshengisela ukuthi kwangona kuthi thini kusasa yethu for iPari 2024 ikahle ngoba xa singabanika konke okubonakalayo sibahambise kuma-competitions amanye aphetheya sibadingele izimali zokuthi badle izinto eziqondileyo hayi bona zane singafika kuPari 2024 singabanye wama-contenders ama-members
singathi ke sebebuyele yini ekhaya bonke kumbe lokho bekhona khonapho
abakabuyeli wonke.